kana mchida kutumira tsamba mbozha.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kuLwezi 2021. Igama ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje
bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njoba ukhetho lika 2023 nje kungathi luyasondela
lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19. Intatheli zindaba yeStudio 7 ebingomqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo abanye bathi lezi izifiso nje zikathemba lo amukela nangu uhulumende uyehluleka ukulungisa izikolo ezivele zikhona. Kwezinye indawo abantwana bafundela phansi kwezihlahla ngenxa yokusilela kwamaklasi kuthi kwezinye amaklasi ngokuyizindlwana kotshani okudilikayo. Kwezinye indawo njalo ukusilela kwezikolo sokudale ukuthi abazali bahlanganise izimali bakhele abantwababo izikolo. Umpati Ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uveze izolo ukuthi uhulumende uza kwakha izikolo lezi kusiyafika umnyaka ka-2025. Uthe njalo uza kuphula izinga lamanyama secondary schools abe ngama-boarding. Sixoxele encwadi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi uhulumende uyapolitika nje nanku ukhetho solusondele.
Bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njoba ukhetho lika 2023 nje kungathi luyasondela kabasoze bakwenelise. Laba siyabazi ngabantu abathembisa into abakwaziyo bona ngokwabo ukuthi asoze bakwenze. Kakulandaba bakwakha enxa izikolo ezilutshwane babe sithikhalani lokho esiqhubeka sesakhela phanda laphana kakusebenzi. Vele gabalayo imali, imali ingekho injalo. Lalaba abahlela inhlelo zikahulumende, i-planning section yakhona ivele izifele. Ngena ubone izikolo ezenxinyezi kuma-resettlement ukhangele ukuthi izikolo zakhona zinjani. Abazali sebeze bezakhela izikolo endaweni zabo kubo Plumtree le, khangela izikolo ezikubo Bhinga. Kuyini khona lokhu? Uhulumende abo dlala ngabantu ikukhankasa. Mina ngiyedwa ngithi abantu bangalaleli lokhu yikusenga ezimithiyo, ukusenga ezingela mathole.
Kodwa njengoba ethembisa uhulumende asingeke simbone ukufeza yini lokho.
Ngiyagcizelela ukuthi lokhu liphupho, izifiso zika amukela akulanto uhulumende lo angayenza phela ukwakha isikola sikokwakha imiduli yodwa kwakhiwa imiduli kube sekusuka lokunye kulezindlu zababalisi kumele kutholakale ke lamanzi kutholakale logesi ukwenzela ukuthi abantwana babe la kusebenzisa izinto zakulezinsuku ekufundeni kwabo kodwa ke bona babe sebebonga ukumana nje bakuthatha ngapi konke khona lokho bevele besehlula ikhonko okulutshwane okukhona asoze ukuthi nxa uzehluleka ukuthwala i-10 kg uzuzithi hayi fakanini enye 40 kg kube yi-50 kg ngizawuthwala lokhu kayisikho lokhu uyazehlulekela izikolo njengoba ngithilo eziyindawo abantwana bahamba imango emide bachaba imifula kula mabholoho hayi angisho kabi kodwa eqinisweni ukuthi mina ngibona nje kuyingoma yokukhankasa angiboni ukuphuma ulutho kulinto abazali nxa besenelisa abazizamele ngoba abantwana ngababo uhulumende yala bantwana ngabo kula bantwana abalesibongo sikahulumende laba abenelisayo bafuna ukubana indawo zabo zithuthuke nxa besenelisa kabazakhele izikolo lezo kufunda abantwababo uhulumende lo uvele kalanhliziyo uhulumende lo kalanembeza uhulumende lo vele uyadelela uhulumende lo vele kalandaba labantu abantu bangathembi yena ngobana uzabenzela imihlolo kuyahlala kusemaphepheni kungelanto ehambayo
umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi kwezemfundo isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi ubengakwazi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile Sebe izigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Leli nani ligoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million zabahlatshwe amajekiseni womabili i-first le-second dose. Asebebanjwela umkhuhlane selokhe uqhamuke enyakenye sebengu-133,505. Asebebhubhile sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,698. Kusenjalo abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kakhulu kwenani labantu ababanjwa iCOVID-19. Umqondisi Dube uyalandisa.
Noma nje bekungumnyaka onzima kulenhlansi yokuthi ikhefu lwalonyaka lekhisimusi lingaba ngcono ngemva kokuvulwa kwezigaba zomnotho eziningi kwele Botswana lapho lenani eliphezulu labe Zimbabwe abaphephele khona uqhamuka kwe-COVID-19 kwenze impilo yabanzima kwabokuza emazweni amaningi okuguqela abe Zimbabwe iningi eliphume elizweni lisiyadinga amadlelo aluhlaza i-COVID-19 isibona uhulumende abaningi benakekela kakhulu izalwane zazo kuthiya abokuza phandle kwenhlelo eziningi kodwa abe Zimbabwe kwele Botswana bafana lomnzana mkhululi moyo yena ohlala eHebron bathi noma nje umnyaka ulikhuni ulakho ukuphela ngendlela ethembisayo
isimo esikhona kathesi isimo sokwehla komkhuhlane lo eBotswana lapha isimo engantwa sihle kakhulu kuyathembisa kakhulu ikakhulu ngelesi sikhathi sisikhangeleni lesikhathi sekhisimusi kuyisimo esihle kakhulu mbona ntwana nxa kungaqhubeka kunje so kungaba kuhle kakhulu ikakhulu kithi thina abantu bokuza lapha ngoba sikhangela ukuthi mhlawumbe even le migoqo ekhona ekuhambeni lapha ingasuka ingasuswa nje sikwanise ukuthi sihambe emakhaya kungela problem
umoyo ukhala ngokuthi ngabe kuyakhulunyiswana phakathi kukahulumende weBotswana leZimbabwe ukuze abantu bechaphe kuhle imncele ngesikhathi sekhefu lekhisimusi iningi labeZimbabwe lesikhathi lingenelisi ukuyafika ekhaya ngenxa yemigoqo eyafakwa lokhe kwaqhamuka umkhuhlane weCOVID-19
mbona ntwa isimo sakhona sinathisa amanzi sihle kakhulu kuba kuhle kakhulu le mabhoda lapha mhlawumbe uhulumende wangapha eBotswana langale ekhaya mhlawumbe kuzaba lobubelo asazi njalo ikakhulu esayidini yasekhaya ngale ngoba kwamanje ngapha hayi kukhanya kuyathembisa sibili ukuthi sokungaba kuhle ngalesi sikhathi sikakhulu isikhathi lesi sikhangele esikhisimusi lesi sikhathi sizayo lesi ngoba esikhathi nesingu ujalo ba isikhathi singantwa sibanzima kakhulu abantu nxa behamba uthola ukuthi kulokwesabela ukuthi mhlawumbe isimo singabuya sitshintshe futhi.
Umnumzana Andreas Spandala uthi wehla kwenani labantu abatholakala bele COVID-19 kule Botswana kubanika ithemba endaweni eziningi.
Ukwehla kokumamatheka komkhuhlane sekusilethele ithemba lokuphuma phandle lathi sedinga ama-peace job ngoba uhulumende usevumela abantu ukuthi behambe kungela ama-restriction. Njalo sibe singayenelisanga ukuthi siye ekhaya umnyaka odlulileyo. Lokhu kuletha ithemba ukuthi kulo mnyaka siza kwenelisa ukwenza njalo.
Ele Botswana belithwele amagabha avuzayo enyangeni esanda kwedlula umkhuhlane we-COVID-19 usuvuke eseganga. Kodwa kuyona le iviki ilunga le-committee ecebisa uhulumende ngesimo se-COVID-19 uDr. Mkhomotsi Matshaba ubike ukuthi inani labathola belo mkhuhlane lo liyehle kakhulu emavikini asanda kudlula.
All of the zones within the country are green. I think this is important to note that
ilizwe lonke selikumbala oluhlaza okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bese kuyisikhathi singakantshintshi imbala yethu lonke untshintsho lwenzakale phakathi kwesikhathi lokhe sacina ukuntshintsha imbala yethu.
Kusenjalo ele Botswana selifake isiqubu kunani labantu abathole ijekiseni ye-COVID-19 kugoqela abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Kuyanale iviki besewuhlatshwa abantu abaphose babe ngamachumi amabili ekhulwini 17.4% asebethole amajekiseni amabili. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Intathelizindaba ye-Studio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba ekolishini le-Harare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe kibo eWetsa namuhla. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ubanga ubhubhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo abemuli izihlobo labangane besithi balahlekelwe kakhulu kanye lelizwe lonke. Ekhuluma emngcwabeni umfowabo kaBanga umnumzana Augustine Banga uthe okubaziswa ubuhlungu yikuba inhlolisiso eyenziwe ngodokotela umuntu nxa etshonile i-postmortem kayivezanga ukuba ubulewe yini.
Angari mdiki kwa ndiri ni njini mkuma na mkuru iye ajizo njitie nzira asi mungu wata ito rilaya naya pane zinu jatengi chi gazirisa mwuriedu saka pane jese jatai ndaku gazirisa taito ti chungu janga tapira kuna pita pita agazia nyaya chunga kuti taura kuti apa mambo pafunga here apa mambo pafunga here anga asiri munhu aipa ma directives uye aikupai nguva kana kuveza pfungwa dzenyu kuti mufunge apa nepapa muzobuda nechinhu chimwe chete chakanaka saka wanza rasiya iri rakakurisa.
Umna wake kaBanga umnumzana Cuthbert Banga uthe uBanga ube ngumuntu olothando njalo emanyanisa imuli.
Kwathi kwathi kwathese nekuti Peter munhu akatibatanidza tese semuri munhu wekuti aone rudo kune munhu wese mumhuri hapana munhu waungati akanga asingawirirane naye kana kuti airwisana naye munhu wekuti pese pane chichanetsa mumhuri aitrai kugadziridza kana pane munhu waona kuti akanganisa munhu aigadziridza rudo rudo chinochinu
owasebenza lomuyi eHarare Polytechnic umnumzana Admire Masuku uthi uBanga ubashebe ngelankani.
Silusizi kakhulu kumuli yokuBanga echiwe ngumoyi sithi mabaduduzeke enkosini. Ube yingcitshi endabeni esiphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic. Labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. kuza kuba nzima kakhulu kuthina ukuthi sivale inxeba elichiwe onomzana Peter Banga.
Omunye njalo wasebenza lo Banga umnumzana Terence Antonio uthe intathelo izindaba labafundi balahlekelwe kakhulu.
Kamila Harare Polytechnic ne Journalism Fraternity, yes, it's not tarasikirwa negamba, especially mu Journalism Fraternity. Babanga, for your own information, vakatanga kudzidzisa pa Harare Polytechnic Department of Mass Communication in 2005. The department vakanga vakutungamira kubva muna 2009 kusvika pari nhasi. Tikada kutarisa nhamba yevadzidzi vakapfuura mumaoko avabanga, especially panhau dzekutepfenyura, hatigoni.
Abafundela ukuba zintatheli izindaba la kwezinye izinhlanga ukuthi zezifundo eHarare Polytechnic baze ngobuningi bekhala ngokulahlekelwa abakwenziwe ngubanga besithi ube ngumuntu wabantu njalo ehlalisane kuhle labanye. Abaningi bafakaze ngempilo yakhe besithi ube engumuntu ozithobileyo njalo beqakathekisa ukuthula lothando. Ubanga wasebenzela umsakazo owe Zimbabwe Broadcasting Corporation ZBC okweminyaka eminingi kanye le Studio 7 e Voice of America usukela ngomfuthi safari nje gxile ekulobeni imvabakhuba zekileyo uhlelo olusakazwa ngolimi lwesishona. Act 5 njema signing off. Ubhubhe eseleminyaka engamachumi amahlanu lasishiyagalombili 58 njalo ushiye unkosikazi labantwana abathathu. Nimele Studio 7 niseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kulive Talk kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umabhala obona ngezokudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken usungule uhambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi i-Afrika namhlanje. Ekhuluma ekufikeni elizweni lakuqala eNairobi kwele Kenya, uBlinken ube lomhlangano labenhlanganiso izilwela ilungelo loluntu egxile ekulondolozweni kombuso wentando kazulu owedemokrasi. UMichelle Wu ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngumeya wedolobho leBoston kwele Melika esiba ngowesifazane wakuqala embalini yaleli dolobho ukuthola lesi sikhundla. Ozalelwe ezwekazi le-Asia kodwa oseyisizalwane seMelika, umAsian American, uWu unqobe ukukhetho lokudinga umeya weBoston kumaviki amabili edluleyo. Abikwa esekusibanga esiphezulu amalungiselelo omkhosi wokujabulela ukuqhamuka kweminyaka kuvaleliswa lomnyaka kusamukelwa umnyaka ozayo. Okungumkhosi ovame ukwenzelwa minyaka yonke eTimes Square edolobheni leNew York khonapha iMelika weNew Year's Eve Celebration. Umeya weNew York uMnumzana Bill de Blasio ubike ngolwesibili ukubana abafisa kuba khona emkhosini lo ongenziwanga nyakenye kungenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kuzamele babe ngabahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus kumbe ugwalo olutshengisa ukubana bahloliwe batholakala bengela gciwane leli i-COVID-19 negative test certificate. Umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa wethule umlayo oqakathekileyo wensuku ezine zokulila owaba ngumongameli wokugcina omhlophe onguye owadedela umbuso wabensundu kulelo lizwe u-FW de Klerk obhubhe ngeviki edlileyo. Intatheli zindaba edabuka kwele Ethiopia uSolan Kolle uthole umvuzo owe-Rory Peck Award ngomsebenzi wakhe omuhle wokwethula izindaba ezimqotho eziphathelane nodlakela lwempi yomdeni eqhamuke esigabeni seTigray elizweni lakhe. umvuzo we-Rory Peake Award inikezwa intatheli zindaba eziyabe zenze umsebenzi obukekayo okwamagama emhlabeni jikelele. Inikezwa
umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekele ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kulelo lizwe abagoqela abadabuka eZimbabwe. Kubika uThuso Khumalo.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi banengi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akachiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayihlale ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuza thola amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapha amabandla wonke ehluleke khona ukungoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kulamabandla amabili amatsha athi Action SA le-Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Lengenye izinto amabandla la ayiqhakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa ngohulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
No, I don't want. I must go and tell this.
Angeke ngitshele izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibuyele emuva khona kunzima kangaka.
And when I tell them to leave, I send them to where?
Inkulumo kaMalema isiyemukelwe ngezandla zombili linengi lezizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bayemukela lolu sekelo kodwa liqiniso elichiyo yilabo abathi abeZimbabwe abahambe.
Kufanele sikunanzelele futhi kuthi labantu abakhalayo beSouth Africa bakhala bekhala ngeqiniso. Ungananzelela iCovid le kulahlekile balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhoza khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho, yingakho namhlanje bekhala ngokuthi amaforena abathathele imisebenzi.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuchiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba i-Africa ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxotshwe, athi abantu bangaphandle abafuneke South Africa, amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema ele EFF.
Umnumzana Gretman Khwebu laye uthi vele kubi ukuxophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe babe kuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema olibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba mu-Africa kutshona. Njalo uyabonisa ukuthi naye umu-Africa wazela kuzokazi lase-Africa. Ubusa umangala ke uma ubona abanye abaholi base-Africa bezonda omunye umu-Africa. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba baphila kubo umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha ukuthi babuya kobo-Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala kumakhelwane kokuphela. Nele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ivanta lezaphu lithi selivuke kwantshu njalo liphakathi kokuhlolisisa indlela elingasebenza ngayo lamanye amabandla aphikisayo agoqela elemtwakazi Republic Party. Unopala jikelele waleli bandla umnumzana Mthulisi Hanana uthi kunengi abakuqoqayo okuzavuselela izaphu yona eyamanyana lezano ngomnyaka ka-1987 kulandela ukubulawa kwabantu abanengi emathebeleleni lasenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Izaphu kayivukanga manje, izaphu sile mnyaka yavuka. Izaphu iphume kuzano ngo-2008 kuqale iprocess yokuthi iphume ngo-29 saphuma sayenza iCongress sike saphatheka kukhetho ngo-2013 la ngo-2018 ibonakele izaphu iphatheka kukhetho. Okwenzakala ekhathesi ukuthi sibone izaphu isiba leCongress yokuthi ikhethe ubuholi obutsha iCongress ngama internal elections ukuthi sikhethe ubuholi lobukhokheli into yenzakala every 5 years so hayi khathesi sikhethile ke ubuholi obutsha yikho sokanto ozaphu uvuke kutsha lizananzelela ukuthi besingela inkokheli yakhethwa ngabantu ngemva kokutshona kukababa uDabengwa ngo-2019 so besibanjelwe ngubaba uMabuka onguye owangena ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi ngeconstitution he was the most senior person kuzaphu. Kodwa kuze sikulungise lokho sikuhambise ngendlela sesivela kuCongress.
Siyabona sibili ukuthi yeseliphendukile njalo siyakwazi ukuthi eZimbabwe kulo hlupho lwemali. Singathi imali lithetha ngapho ukuze ukuthi lilungise ihlelo zenu.
Izaphu lakudala lakudala from ifonywa ngo-1961 ibisekelwa ngabantu abangabalandeli bayo. Yiba kade bekhipha izimali, abanye bethengisa inkukhu, abanye bethengisa imbuzi lamabele beyisekela. La khathesi sisekelwa njalo abalandeli bethu bayakhipha amadola amabhondi amarandi besekela inhlelo zebandla labo abalithandayo.
Kulabanye bathi izaphu vele kumele ibambane le MRP kade ngapi sonke lesi sikhathi.
Okumele abantu bakunanzelele ukuthi uzaphu ngo-1987 ngemva kokubulawela inkokheli zakhe wabulawela nabalandeli wabulawela labantu kade benakanelwa ukuthi bangaba bengabasekeli bakazaphu wangena ekumanyaneni lebandla lezano. Lokhu kungena singakungenela ukuthi siyafuna kumbe siyafisa, kodwa siphoqwa isimo sibona ukuthi abantu abasekela uzaphu bayabulawa. Ngalokho sihlale all 22 years sephakathi kwezano. Ngenxa yalokho saphuma. Nxa sesiphuma ngo-2009 abantu kumele bananzelele ukuthi ekuphumeni kwethu kasoze sisigijime sibonakale, ngoba siphuma silamanxeba amanxeba okuthi kasiphiwanga ithuba lokukhalela izihlobo zethu labalandeli bethu ababulwa ngegugurawundi. Sesokuyithuba lokulalisa ke sikhale siphumule. Okwesibili, nxa siphuma siphuma abanye bethu sebenandelwe ngezimnandi khona le kondoda uqina ekade sibambane labo basala. Sesizama ukuthi nxa sesiqalisa ukuvuselela ibandla abanye sebesele phakathi. 2018 nxa abantu bekhumbula umongameli wethu babuDabengwa osiwatshonayo wasekela i-MDC Alliance ngesivumelwano esasikhona ngaleso sikhathi. So kangikholwa-ke mina ukuthi nxa ekhona esivumelana naye kumbe esizwana nayo uzaphu angehluleka ukusebenzisana naye. Kodwa okwakhathesi asikakhangeleli inkazato, asikakhangeleli ilima, asikakhangeleli ukusebenzisana nabanye, ngoba sisangena kuground sivakatshele abantu bakithi abanye basebachiya uzaphu abanye bangakaze bamjoyine ukuthi kababuye sakheni ibandla lethu.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele webandla lezaphu. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo esizinkulungwane ezintathu phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono ngoba umkhuhlane we-COVID-19 usuyehlile. Intathelizindaba yeStudio 7 ebengumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past 6. Yimi uNtungamile Nkomo.